Soko izika atisendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhla ka 27 kusibandlela 2022 igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili idale le High Court selisithi kumele kwenziwe ama by-elections lapho okwaxotshwa khona amalunga ebandla likaChamisa isithupha ePhalamende agoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana kucacaphulu lanxa nje linkantolo ibinqume ngolwesibili ukuthi abantu laba kumele babuyiselwe ezikhundleni zabo. Ingxabangxoza kubandla likaChamisa ngemva kokuba libhalise abantu ababili ukuthi bancintise kuzikhundla ezifanayo kukhetho lwama-by-elections koBulawayo laseMaswingo. Isigodlo someli weZimbabwe kwele South Africa sithi sikhathazekile kakhulu ngokuhlukuluzwa kwabeZimbabwe abahlala kulelo lizwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula ikhulu elilamashumi posi ayisikhombisa 167 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bangu 4078 kuthi abahlatshwe esibili bangu 4018 abahlatshwe esithathu bona bangu 2008. Inani labaphethwe ilumkhuhlane sikhuluma nje selehleli suka phezu kwe 50,000 ngompalakasi laya ku 7,594. Kusinqumo esidide abanengi, inkantolo ye High Court inqume izolo ukuthi iZimbabwe Electoral Commission kumele yenze ukhetho lwama-by-elections ePhalamende ezigabeni eziyisithupha ezibalisa iPhumula, Nkulumane, Kampuzuma, Mbizo, Mutasa South leHarare East. Lanxa nje umthethwandaba munye ubunqume ngolwesibili ukuthi amalunga ebandla likamnumzana Nelson Chamisa ayesezikhundleni lezi axotshwa ngaphandle komthetho. UJustice Tawanda Chitapi nguye onqume ukuthi amalunga ebandla le-MDC Alliance eselibizwa ngokuthi Citizens Coalition for Change agoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana kucacaphulu kumele abuyiselwe ezikhundleni zawo ngoba ukuxotshiswa kwawo yi-People's Democratic Party ePhalamende isebenza le-MDC kamnumzana Douglas Monsora akukho emthethweni. IZimbabwe Electoral Commission yamukele isinqumo lesi ngolwesibili yasimemezela ukuthi akuseyi kwenziwa ama-by-elections kulezi ndawo. Ngakho ithebe kungasela sidingo sokuthi labo abafuna ukuncintisa kulezi zikhundla babhalise kumthethwandaba we-nomination court wona ohlale izolo. Kodwa omunye umahluli we-High Court uJustice Neva Katiyo unqume izolo ukuthi iZimbabwe Electoral Commission kumele ivule uhlelo lokubhalisa abantu laba ngoba isinqumo sokubuyisela uBiti labanye bakhe ePhalamende sesibekwe eceleni ngemva kokuphikiswa kwaso ngumamangala umnumzana Benjamin Rukanda yena ozithi uyisiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party. lanxa kunjalo igqwetha umnumzana Matshobana Ncube uthi isinqumo sayizolo siyize
isinqumo lesi singaba yilokho esithi thina iMT Thunderbolt esilungwini somthetho sithi iBrutal Fullman ngokuzananzelela ukuthi izeki ibuye yakhupha isimemezelo esitshengisa ukuthi i-order leyo ithe isiphiwa izeki ilethwe izeki isivalile i-nomination court. So lawa ama-constituencies were not part of ama-constituencies obekufuza ukuthi kunominatwe khona abantu. So ke ngibona ukuthi i-decision ka-judge leyo hayi i-decision nje abantu abangakhohlwa ngayo.
Ngamanye amazwi Ncube uthi isinqumo lesi siyize. Ubabuphulu ubiti labanye babo bazabuyela ePhalamende njengokunquma kwenkantolo ngolwesibili.
Yebo, ngibona kufuze ukuthi kube njalo ngoba phela idale livele lanquma. Njalo ungananzelela lesi sinqumo esenziwe ngujaji lo sile problem ethize emthethweni. Nxa kwenziwa i-provisional order akufuzange ukuthi ibe ne-final effect ngoba angithi nxa unanzelela i-provisional order le ithi yona kufuze ukuthi kwenziwe ama-nominations for ama-constituencies la. Nxa kungenziwa khona lokho akusela anything confirm going forward. So ngibona zathi vele isinqumo lesi ebesingahlelwanga ngendlela eqondileyo. Ngikhangelela ukuthi bazafaka ama-appeals ophulu labotendayibidi ngesinqumo leso ngoba hayi sivele sishekile.
Kona ungathini Ncube ngendlela udaba lwabobidi lolu oluphethwe ngayo iZimbabwe Electoral Commission, iParliamente kanye lomthethwandaba kuze kufike lamhlanje lapho esesikhona?
Embona kusenzakala ukuthi kukhona ukuxokozela kwezombangazwe ngoba ungananzelela lo jaha onguye vele owathi yena uyenze i-recall yabo ngumuntu abathi kaso ebadalela. So kushouthi kukhona isandla semfene phakathi lapha xa sinanzelela. So ke izeki ngibone kwenzileyo iyenze into eqondileyo ngokungavumelani lalo muntu ukuthi la ma-constituencies akulama-vacancies. Unfortunately inkinga ekhona ukuthi iZimbabwe i-politics yakhona ibolile. Yikho phela la abantu ubone ukuthi hayi sebeqojiwe ePhalamende kambe shuwa umuntu ovele esikaradeni angabuye uqoshe emzini wakho. Uyabona nje ukuthi kukhona ukuqhwala okuthize.
Uthi wena ophulu ubabona bebuyela emthethwandaba besiyaphikisa isinqumo lesi sokuthi ama-by-elections enziwe. Ngesikhathi leyo aphili ingakahluzwa babe behamba yini eParliamente?
Ye, iaphili eyokwenzayo ukuthi yasuspenda i-decision leyo enziwe ngujaji lamhlanje. So ukufana lokuthi i-decision leyo kayikho wase ungafaka kwi-aphili. So ukusho ukuthi bona sokuze ukuthi babuyele eParliamente. Ngoba njengoba sokushilo ukuthi akula ma-vacancies kuma-constituencies abo. So kufuze ukuthi babuyele eParliamente bayemela abantu ababakhethayo.
Umnumzana Matshobana Ncube ligqwetha. Abasekeli bebandla likamnumzana Nelson Chamisa ele-Citizens Coalition for Change basele bedanile izolo ngemva kokuba leli bandla libhalise abantu ababili ukuthi bancintise ezikhundleni ezifanayo kukhetho lwamakhansila olwama-by-elections koBulawayo laseMaswingo. KoBulawayo lokhu kwenzakale kuward 9 lakuward 26. Abazancintisa kuward 9 ngumnumzana Donaldson Mabutho owayevele ngukhansila engakaxotshiswa yi-MDCT lo mnumzana bekithemba Nyathi. Kuward 26 kona kubhalise umnumzana Norman Hlabani laye owayengukansila walindawo kanye lo Mpumelelo Moyo. Esigabeni semathebelele North leli bandla libikwa lehluleke ukubhalisa umuntu ozancintisa kuketho luka councilor ku ward 14 eUmgusa. Iziphathamandla ze-Citizens Coalition for Change zibikwa ziphoselana aqatha ngalezi zehlakalo. Kodwa isikhulumeli saleli bandla eMathebeleland South uMnumzana Ntando Ndlela utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi baza kulungisisa.
Abantu bangethuki yinto mhlawumbe sizayilungisa masinya masinya, ukhetho lusiyafika siyabe singelanto esithi double candidate. Kube yinto esingathi yi-human error ekulungiseni amaphepha njalo lekuncintisaneni njengoba lisazi ukuba leli bandla labantu wonke umuntu okhona elizwe lapha ubefisa ukuthi abe part and parcel yaleli bandla elihle kangaka i-Citizens Coalition for Change. Kuyinto encane ezalungisiswa, ukhetho lusiyafika, ibandla lizabe lili candidate A1 ku-constituency A1, akusoke kube lento izawuthi ngama-double candidate. So abalandeli abasekeli bebandla bangithuki. Thina lapha eMathebeni South njengebandla le-CCC i-Citizens Coalition for Change sile ujabula ukuthi sazise uZulu nabalandeli bethu wonke nje jikelele kuba hayi amakhandidethi wonke anominethwe kahle throughout iMathebeleni South, asizange sibele kohluleka kunomnetha amakhandidethi.
Manje lithini ngendawo esizwa kuthiwa bekulamakhandidethi amabili bencintisana bodwa?
Msakazi asehluleki, thina sobandla lokwehluleka. Ibandla le-CCC Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngu-advocate Desmond Chamisa asobandla elihlulekayo, libandla elilama-structures ilizwe lonke nje jikelele, ikakhulu lapha eMathebeleni South akulandawo lapho esingekho khona. So akulandawo engingathi singehluleka khona ukufilda kumbe ukufaka ama-candidates. Silokujabula ngoba ama-candidates wethu wonke asuke kundawana zonke zeMathebeleni South namhlanje phepha beqondile. Silokubonga njalo ukuba iofisi yezekhi ayizange isinike uhlupho, yonke into ihambe njengomumo, amakhandensi wonke abajuly nominated.
UMnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change eMathebeleland South. Isikolo someli weZimbabwe kwele South Africa sithi sikhathazekile kakhulu ngokuhlukuluzwa kwabeZimbabwe abahlala kulelo lizwe. Kumbiko esiwethu leizolo isigodlo lesi sixwayise izizalwane zeZimbabwe ukuthi zihlale ziqaphele njalo zilandele imithetho yakwele South Africa. Sikhuthazela labo abalencwadi zama-special permits ezizaphelelwa isikhathi ekupheleni kwalonyaka ukuthi bazame ukungena kweminye imikhakha yama-permits njengokuxwayisa kukahulumende kamongameli Cyril Ramaphosa. Sithe njalo uhulumende weZimbabwe uphakathi kokukhulumisana lowe-South Africa ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum uMnumzana Vusumuzisi Banda.
Sesike sathi ukhuluma naye lo omele elaseZimbabwe u-ambassador lapha kwelase-South Africa esishayela nathi njengabe-African Diaspora, ukukhalaza ukuthi ubefisa ukuthi kube khona ukwabelana ngolwazi onokuthi kwenzakalani ukuze kube khona mhlawumbe indlela yokuthola ukuthi abantu bangasizakala kanjani uma bengazithola behlaselwa kumbe sebefuna ukuthi baphindele ekhaya nakho bephelwa ngama-passport. Ngakho lo mbiko masiwubhekile thina sithi ngumbiko obufanele ukuthi ukhushwe ngu-ambassador njengomuntu owuyena othenjwe yizizalwane zaseZimbabwe lapha kwelase-South Africa, ngoba kufanele ukuthi njengohulumeni kube khona okuthile abakwenzayo ngaso sonke isikhathi ukuze bavikele izizalwane zakwelezimbabwe.
Kuyini okunye uhulumende weZimbabwe angabe uyakwenza ukuthi aqede lolu hlupho?
Uhlupho lolu esibhekane lalo oluse-South Africa nakwamanye amazwe jikelele lokugcwala kwezizalwane zaseZimbabwe akulona uhlupho olungaqedwa ngenkulumo nokuzama mhlawumbe ukuthi abantu bangaphepha ngalobu hlobo kwelase South Africa, ngoba umbuzo omkhulu ngokuthi kungenxa yani izizalo zeZimbabwe zigcwele kwelase South Africa njalo singathandi ukuphindela ekhaya. Lokhu yikho okufanele ukuthi uhulumeni ngabuya kulungisa okuhambisana nezomnotho kanye nezepolitiki ezingahlalisekanga kahle ezenza ukuthi abantu bangajuliseki ngezimpilo zabo nabakutholayo. Isimo somnotho sibi kakhulu kwelase Zimbabwe, okufanele ukuthi ngabe uhulumeni ugxile kusona asilungise ukuze nalabo abaphumele ngaphandle bakhuthazeke ukuphindela ekhaya uma bethola bezithola bekusimo esifana nalesi sithola izizalo zeZimbabwe South Africa azidinga abazithandi ngoba sazifuni khona. Ngakho siqhuquzela ukuthi uhulumeni kungabi nje ukukhuluma ukwenzela ukuthi kube kufane namakha nje into engathandwa ngabantu kodwa ngaphandle, kodwa ukuthi uhulumeni akalungise iyona into emqoka ekhathaza abantu okuyindaba ezepolitiki, ukungakhululeki kahle kwezepolitiki kanye nezomnotho welaseZimbabwe.
Umnumzana Fusumosi Spanda ngohlanganiso ye-Africa Diaspora Forum. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi umhlangano we-United Nations Human Rights Council oqhutshwe izolo ufumane ukuthi uhulumende weZimbabwe ulokhe esilela kundaba zokuhlonipha amalungelo kaZulu. I-Chronicle ithi uZulu weGweru uselamalanga amathathu engelamanzi ngemva kokuba ikhansili yaleli dolobho icitshelwe amandla kagesi yizesa phezu kwesikwelete esingena ku-$247 million. Soku isikhathi sembiko yenu.
Nyalibingelela abasakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli, ngilinjani lonke kundana zelizwe lingabe nikhona. Lo nguThulani Ndlovu wasenkayi kwesikhubukhubu, ngiyajika njalo ngizophendula lubaba lobaba wetsholotsho lowugawulo ngelakhanda lo wavuvuka intamo lo. Lubaba lo mna ngazi ukuthi izanu phefu imnikani. Uyawoma nje, qonda uwoma, wome mpela nje ubona ukuthi uyawoma nje qambela umhlaba amanga ubaba lo. Uthi isigodlo se-America eHarare singurefu, akunanto enjalo. Njalo lokhu akusholo ukuthi ama-sanctions kahamba ukuthi abaqale bakhipha ama-sanctions. Ama-sanctions babazidingelayo abalungisise bona ukuthi ibutho lingangeneli. Amaphoyisa ayenza umsebenzi wawo njengokuba engayenzi lokhu ubudlwangudlwangu lobu obenzakalayo bukaMnangagwa laye nalogawulelo. Ngoba into abayenzayo ayikho right, yikuncindezela abantu. Hambani lina lilungisise amalungelo abantu khonapho, likhiphe yonke inyakanyaka le liyifakayo, kakhulu wena gawule wena.
Salibonani, salibonani Studio 7, salibonani. Hayi, siyazizwa mpeli zindaba, siyazizwa zindaba. Thina njengoba ethi party taker ingeneni lolu khetho, hayi, yaye sizihlupho ukuyavota. Yike sizihluphe phela ukuyavota, wena uthwakaze Republic Party ibandla labantu, ibandla lemathebhelelendi, lithi hayi alingeneli ukhetho. Hayi, yaye siyevota. Ngeke sivote mpela nyani nje eMthwakazi. Abavote bona khona ngale Harare emashonalendi bona bi, hayi thina ngapha kuMthwakazi hayi. Sizavota next year ngo-2023 ibandla leMthwakazi Republic Party selingenele ama-election, ibandla labantu, ibandla lemathebhelelendi. Ibandla leMthwakazi Republic Party alibandlululi bantu. Wonke umuntu osemathebhelelendi, either iVenda, iTonga, wonke umhlobo osemathebhelelendi wonke nje obalwa kuMthwakazi, asilibandlululi bantu bakithi. Ekhaya kumthwakazi Republic Party liphume kubo MDC labo ZANPF labo MDC TA kamakhuphe leyo yephumani kuyobo amabandla laso mabandla right aso mabandla angalilethela imthuthuko aso mabandla alandi kuzolinceda nje abantu bakumthwakazi alandi kuzoliphuca konke lokho elilako. Ngelani ekhaya kumthwakazi Republic Party, ngelani ekhaya.
Studio 7 enyakeni emusha ka-2022 linjani basakazi bami labalaleli abahle. Khona apho sihlaziya khona ngezepolitiki ezenzakala kwelakithi eZimbabwe. Ngithi ngiqale laphana kubaba uGawule, lapha ubaba uGawule othika baqale bekhipha ama-sanction. Hayi, mina ubaba uGawule uyangidida kakhulu impela ukuthi kathi shukuthi ama-sanction lawa afakwayo yiwo ayenza ukuthi bona besihlukumeze singabantu beZimbabwe sifele ama-sanctions lawa khona. Kanti ama-sanctions lawa ngoba afakelwe ukuthi bona yibo abahlukumeza thina. La yabaqala abavuse kahle abantu uze ama-sanction ekhitshwe nje. Ilula nje lento baba uGawule ukuthi abantu nje baphathele kuhle azasuswa ama-sanction. Ya, i-ground yonke yokuvota kayivumele wonke umuntu ibe free to everybody. Kungabi necele lithathwayo, kungabi labantu abasapotwayo, wonke umuntu kulingane, abasathela aphuma baba uGawule. Ize laphana ku-FDCT yithi ubaba uMakhuphe nobuNzora, hayi into leyo abayenzayo le, hayi bahlukumeza shem. Kusobala vele ukuthi bona they are not about ukuthi be-repalate Zimbabwe from kuzone PF. Kona nje into efuna ukuphatha nje babhidlisa laba abantu mnakazi ukuthi bacabanga njani bazamani, uyazi hayi kubuhlungu. Hayi labi ngithi mbeko lapho nyabonga inkosi Phusisa.
Sanibonani bakithi balaleli konke nabasakazi be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Hayi bakithi, ngithemba abantu bayaphila kuwonke amagumbi amane omhlaba njengoba nje siqalile singene kolunyaka omtsha nje u-2022. Ye bakithi, akho nto etheni bantu engizayiphawula khona lapha. Yize nje sekuyisikhathi mani, sekuyisikhathi singangeni lapha emsakazweni wethu, lapha akungeneki bakithi. So ke ngizathanda nje ukuphawula nje into encane nje hayi enkulu. Bakithi, angazi ukuthi into esizayithini yona leyo. Yangizwe isikhulumeli isekela sikhulumeli seqembu lezano PF uBelieve Gawule bekhuluma lapha ukuthi khona mabafake imibono yabo bona batho bakhulumele izano. Shem, bathatha amachansi laba bantu uBelieve Gawule noChuma. Izano abayazi, they don't know izano.
Mpingelele ku-Studio 7, mpingelele ku-Studio 7, linjani lonke, hayi siphilile, banjani abantu ekhaya, mpingelele abadala bakithi ekhaya, endaweni yakumasindi laphana komuke esigabeni, mpingelele ubaba wami Abel Kube, mpingelele inkosikazi wami uPatricia Mlalazi, nabanye bonke abangakithi khona laphana esigabeni. Ya, saze sahlala emazweni singazimiselanga ukuhlala. Ilizwe lakithi saliyekela ngesikhathi uma iziprofos belilethile ebantwini. Labuyekela silihlala ezandleni ezirongo. Which means ekwayenza ukuthi abafowethu nabobhude nabobaba babehambe bayaloli lizwe baphinde futhi babaleke babuye eSouth Africa. Ngakho ke khona manje sebeseSouth Africa ayikho into ababengasayiyenza ngalokuthi abahlala ekhaya babengarekruitha abantu mhlawumbe belwisane ne-government noma ngama-mass action kwakuzobe ku-right, but basuka basabaleka sonke sabuya emazweni futhi sigcwele emazweni futhi sesidinga nje kokudla. So noma abazali bethu bekhona singabayekelela indlala, kambe sithi ngoba bangamazane siyaphinda futhi siyabanikeza ukudla bakithi, ngokuba yithi esavela saliyekela ngesikhathi uma libuya sasifanele futhi sihle sibone ukuthi no, lapha sesihambe rongo side, sofanele ukuthi leli lizwe siliphathe ngale ndlela. Naye sinegugrawundi naye abuya adlale yayindima futhi yaxotsha kakhulu abantu ezweni lasemathebelelendi. Ya, babuya bazohlala e-South Africa abantu napha bazihlalele bayasebenza. Akhohliwe ukuthi ke sake salilwela leli lizwe, kodwa kubuhlungu uhlala egangeni ungagezi, nethwa izulu, kuyala wena unganethwa izulu nje just 2 minutes sobuya lapho uyatshintsha. What about umuntu wayenethwa izulu engatshintshi, ahlale izulu nethi iviki lonke lokhu emanzi enjalo? Mbonge hlobo zami, saze sahlupheka singabantu baseZimbabwe bakithi sisegangeni. Umvundla okhulumanya bonke.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi izulu lesikhukhula u-cyclone Ana libulale abantu abangamatshumi amathathu lane 34 eMadagascar, ababili kwele Mozambique kanye labane kwele Malawi. Umsakazo munye uthi kulokufuthelana phakathi kwamazwe angentshonalanga lebutho lasemali eligenqule uhulumende owakhethwa nguZulu. Singene kudaba lweMelika. Omunye wabahluleli bomthethwandaba weSupreme Court uJustice Stephen Breyer usetshiya umsebenzi. UBreyer uleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyankalombili lantathu 83. Ungomunye wabahluleli balinkantolo abeyamele kuhlangothi lwamademocrats. Abeyamele kumarepublicans bona bayisithupha. Okuyinto esolwa ngabanye abathi uMongameli Joe Biden kumele engeze abahluleli balinkantolo ngokukhetha abanye abaseceleni lamademokrasi ngoba iSupreme Court isiyamele kakhulu kumaRepublicans. Ukuthiya kukaBreyer umsebenzi kupha uMongameli Biden ithuba lokugcwalisa isithembiso asenza ngesikhathi ekhankasela ukhetho nyakenye esokuthi uzakhetha owesifazana wakuqala embalini yeMelika ukuba ngumahluleli weSupreme Court. UBreyer wangena esikhundleni lesi ngo-1994 ngemva kokukhethwa ngumongameli Bill Clinton owebandla lamademocrats. Sixoxele encwadi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Iye kulithuba elihle kakhulu kubaba uBiden ukuthi agcwalise isithembiso sakhe ngokufaka umama owesifazana ongumuntu omnyama eSupreme Court. Kuzaba yinto enhle kakhulu ezathandeka ebantwini abansundu ngo-2022 njengoba kuvotwa kunje lango-2024. Kuzamsiza khona lokhuyana kungalokunye ukuthi akugcwalise, kodwa lokhu kusemandleni akho ukuthi akwenze. Ngakho kuqakathekile ukuthi akwenze, kuyinto edingakala kakhulu 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 ngokuba omama bamvotele kakhulu, omama abesifazana bamnyama bamvotele kakhulu uBiden kuwona le umnyaka odlulileyo nje eza kuba ngopresident. Kusuke ivoti elikhulu kakhulu kwabesifazana bamnyama limncedisile, ngakho ke kumele alibonge lelo voti ngokugcwalisa isithembiso sakhe sokufaka bamnyama abansundu omama esihlalweni sokuba ngumahluli weSupreme Court.
Alubana uBiden ethe wavuselela umnakano wokwengeza abahluleli balinkantolo, umbona ephumelela yini kulokho?
Akulula kakhulu ukuthi aphumelele uMnumzana uBiden ukuthi angezelele amajaji abehluleli beSupreme Court ukuthi babe banengula lokhu, kodwa kuyinto abantu ikakhulu amademocrats ayikhuthalele kakhulu njengoba nje ulinganisa ukuthi sekugcwele ama-Republican. Kanti ke into ezalamula eMelika ukuthi indlela yokukhethwa kwe-court kusuka phezulu iSupreme Court wehluzwe efika phansi ikhitshwe kwezepolitiki, ingabi ingxenye yomkhankaso yepolitiki kodwa isuswe kulokho eyenziwe ngendlela ezimeleyo ukuze lamajaji ahlale engazimeleyo. Hayi lokho sokusiba yokuthi amajaji lawa abe ngama-political activists awe-party kumba acabanga ngendlela yebandla elithile, kakuhlanga lokho.
UMnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Idale le High Court selisithi kumele kwenziwe ama by-elections lapho okwaxotshwa khona amalunga ebandla likaChamisa isithupha agoqela uTendai Biti lokuchachaphulu lanxa nje linkantolo ibinqume ngolwesibili ukuthi abantu laba kumele babuyele ePhalamende ngoba baxotshwa ngaphandle komthetho. Ingxabangxoza kubandla likaChamisa ele Citizens Coalition for Change ngemva kokuba libhalise abantu ababili ukuthi bancintise ezikhundleni ezifanayo kukhetho lwama-by-elections koBulawayo laseMaswingo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Imi uNtungamile Nkomo.